kangi ucho mina mpila kawe impilo yami lele kuwe dali impilo yami lele kuwe dali uthathi sanda sami ungenze kibe ngowakho hayi mina ngidinga wena dali bongixesha lakho uthathi sanda sami ungenze kibe ngowakho hayi mina ngidinga wena dali bongixesha lakho Ngaphandle kwakho ngilutho mina ngiphila ngawe impilo yami lele kuwe dali impilo yami lele kuwe dali uthathi sanda sami ungenze kibe ngowakho hayi mina ngidinga wena dali bongixesha lakho uthathi sanda sami ungenze kibe ngowakho hayi mina ngidinga wena dali bongixesha lakho Thank you.